babunkomo udaba lolu sisaluzwela emaphepheni nathi sisazama ukuphenyisisa sithole mhlawumbe ngamathi umuntu ongasitshela ukuthi kahle kahle kuhlukele phi kwenzakalani kodwa ke nje siyayisola kakhulu into yokuthi kutholakale ukuthi izizalwane zakithi ziyahlaselwa njalo nje sekukhanya ziyizwe eziyithageti yokuhlala nje zihlaselwa kancane kancane ngokusolwa lokho alokhu lalokho kodwa ke futhi siphinde sikhuthaze izizalwane zakithi ukuthi nazo kazigweme ukuzifaka esimweni esidala ukuqophana lo dushe phakathi kwazo lezinye izizalwane zamanye amazwe ikakhulu ama-host azo kwesinye isikhathi kuyadingeka nathi ukuthi silandele ulayini nathi siphile indlela leyo ephilwa ngabanye bonaba singafuni ukuba indlubu ewele ephokweni
zikhona yini ezinye izehlakalo zokuhlaselwa kwabeZimbabwe kumbe abokuza nje jikelele eselizizwile
thina into esesinanzelela ukuthi nje sekule tendency nje yokuthi izizalwane zakithi sengathi ziqochiwe nje umuntu nje osukelayo usukela izizalwane zakithi lokho kuyasikhathaza kakhulu kanti vele nayo operation dudula lesi sigxike amahlandla amaningi sasondelelana nabaphathi bephanintambo bakuleli lizwe ukuthi bakunanzelele ukuthi into eyivigilantism ayizukuphathisa leli lizwe nakanjani ungananzelela iministry uminister of labor ubabunxesi nezinye inhlangothi zikahulumende nabanye abaprogressive sebegqekile kakhulu le-organization ngenxa yokuthi siyazama nathi ukuthi silandele ama-channel siyekhalaza nathi ukuthi sikhalele izizalwane zakithi ukuthi kazingakhahlanyezwa ukuthi izizalwane zakithi zincitshiwe ama-ZTP akutho ukuthi sezi-illegal and le nkulumo yokuhlala kwenziwa ngazathi izizalwane zakithi yizo ezi-illegal or yizo zodwa izizalwane zokuza kuleli lizwe lase-South Africa yinto nje engaqondanga futhi ke siyagqugquzela kakhulu ukuthi umthetho kawuthatha ingalo yawo ngoba kubi ukuthi abantu bazithathele ngokwamandla abo sokungathi i-Banana Republic i-South Africa i-South Africa siyo Banana Republic lilizwe elilemithetho nama-institutions umuntu onohlupho obona ngathi kumbe kulezi zalwane ezidinga ukuphiwa izincwadi i-immigration services yiyo ugatsha lukahulumende olwaziyo kakhulu ngendaba yama-documents nama-papers nama-permits akuqondanga ukuthi umuntu kazana nje asukume alande omunye umuntu athi yena usebuza ipasi nespecial akuso isigaba sakhe leso umuntu nomuntu kazazi isigaba sakhe ngokomthetho umthetho ngowamapholisa nezinye inhlangothi zengalo zomthetho umuntu onohlupho uyahamba ebika icala emapholiseni atsho ukuthi usola ukuthi nokuthi amapholisa abesephenya kubi lokho okwenziwa ngabantu abafanana nabo Operation Dudula
Abenhlanganiso yekopanang bathi bebeqoqa ukutshengisela besola ukuhlukuluzwa kwezizalwane zakwamanye amazwe lokhu kodwa bathi balisiwe ngamapholisa uthini ngalokho
Siyakuzwa lokho kodaba lwabantu baseKopanang labade behlele ukuthi bamatshe bethi anti-xenophobia nakhona nje thina siyinhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa asizange sibe yingxenye yalokhu kuhlelwa kwe-anti-xenophobia march futhi thina siyake siprefere ukuthi singadali ukuthi kube nama-march ethu seeming to be pitting ourselves against the umphakathi waseSouth Africa khonoku kudala nje kwesinye isikhathi ukuthi kube lokuxhophana ngoba labo bedudula labo bathe bona sebephendula bathi no lina selithatha ilanga lethu leSharpeville massacre esilirecognizayo ngenkinga esayasivelela eselatshintshwa laba Human Rights Day selisebenzisa lina ukuthi lina lithi thina selimatha against thina ngoba lisithi thina si-xenophobic bezitsho bona beyidudula khonokho nje ukuxhophana thina sikhuthazani nakho siyiZimbabwe Community South Africa thina sithi akube nengxoxo nje eceleni abantu kuhlaliswane phansi kukhulunyiswane njengoba sahlela via i-Africa Diaspora Forum ukuthi akuke kuhlanganwe i-Council of Churches nomphakathi nayo idudula le kuke kuxoxiswane ukuthi inhlupho ze-community zithini so yiyo indlela esifisa ukuthi ngabe into ziqhutshwa ngayo hhayi into zokutshengisela nje emphakathini kuphela kanti kodwa ukuxoxisana hambi iqhaza elide into esingayitsho thina ukuthi ke vele khona ma ade sekuyukuthi iKopanong iyamatsha neduduli bisivunyelwa nawo umatsha endaweni leyo kade umatsha khona iKopanong vele bekod kudala ukuxabana nokulwa nokulimazana namapolisa wona nqadi ezabe involved ukuzama ukuletha ukuthula bayagcina bekuletha ukuthula kanzima mhlawumbe ugcine kulimela abantu. So mina ngengikhale kakhulu ngithi hayi nginxa yokuthi imatshi le ihlehlisiwe hhayi kwesinye isikhathi ngithi mina ngcono siyexoxisana emakhodweni futhi hhayi ukuthi sithi thina kurong ukuthi kube le anti-xenophobia match. Yebo yona vele asiyifuni vele i-xenophobia imbi kodwa nakho asinanzeleleni phela ukuthi singaxhophani emehlweni ngoba kusiza umuntu futhi.